sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazo muhle lamhlanje kungolwesibili mhlaka 2 kuNtulikazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indlala inkolo ngenxa yesomiso, ngenxa yokungani kwezulu kusuka nyakenye kwenze ukuthi abantu abaningi edolobheni emakhaya lasemaplazini bangalimi.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi indlala isihlasele ngamandla emadolobheni eZimbabwe. Njalo ithi kobulawayo selikhuphukile imani labadinga ukuphathiswa ngokudla.
Intisa esingayikhangelelanga naleyo ku-21st century ukuthi abantu bengabotshwa nje ukubana umuntu ubotshelwe ukuthi ube kumithini endlini e-private.
Kubotshwa abaphikisayo mahlayana ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Sebedle phana abantu enkundleni zokuxhumana kulandela imizamo yobe ngumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yokuxotshisa umbalisi ofundisa abantwana isindebele eprimary yena engasazi. Iqembu leZimbabwe Warriors eliphumile kumncintiswano weCOSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi indlala isihlasele ngamandla emadolobheni eZimbabwe njengasemaphandleni, njalo ithi kobulawayo inani labantu abadinga ukuphathiswa ngokudla selikhwelile lisuka kunkulungwane ezilikhulu elilamachumi edlula ayisishiyagalombili 181,380 nyakenye. Laya pose kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 272,804 lonyaka. Linhlanganiso ithi okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi isimisa uhlelo lwayo lokupha abalambayo emadolobheni imali yokuzithengela ukudla. Ithi ukuvalwa kwalolu hlelo kuchiya abantu abanengi ikakhulu omama abazithweleyo abamunyisayo kanye labantwana bengaselandlela zokuthola ukudla. Elizweni lonke jikelele okugoqela emaphandleni abantu abalambayo abadinga usizo oluphuthumayo bayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million. Kunyanga isanda kwedlula uhulumende wethu la isicelo semali engange 3.3 billion US dollars yokudingela abalambayo ukudla. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba inhlelo zokuphathisa abantu laba endaweni ezitshiyeneyo zemaphandleni, abantu abanengi bathi abakakutholi lokhu kudla. Ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi inani labantu abadinga ukuncediswa ngokudla likhwele kangaka ngokuba indlala inkulu ngenxa yesomiso, ngenxa yokungani kwezulu kusuka nyakenye kwenze ukuthi abantu abaningi edolobheni emakhaya lasemaplazini bangalimi. Lalaba kade belima ema-irrigation ngenxa yokuthi izulu kalinanga, amanzi akhona kawasekho, akade bethelela ngomthombo amanzi kawasekho njalo. Ngakho-ke inani liyakhwela lalabo abadinga ukudla. Ngobuningi babantu sebelala bengadlanga, baya kudinga-ke ukuthi bancediswe kakhulu ngenxa yesimo abakuso.
Njengoba uhlelo lweWFP lo lusoluvalwa abantu abaningi besala bengelancedo uhulumende yena engaphathisa ngandlela ba
iWFP ibinceda kakhulu ngemali le yokupha abantu ngokuba ibibasiza ukuthi bathenge ukudla lalokho abakudingayo ukuze bakwazi ukuphila ngendlela efaneleyo ngakho ke le mali nxa isimiswa ngezizathu zona lezi eziqanjwayo kutsho khona ukuthi abantu baza basensizini ezinkulu kakhulu okwedlula lokho akade bekukho okudingakalayo ukuthi uhulumende asuse izimali azinqande lapho ekade zisiya khona azise kulokho osekuvelile ukuze isikhala lesi sesivela ngenxa yokuthi iWFP isisusa lezi zimali zingasekho uhulumende angene kuzo kuso azifake lezo zimali abantu bakwazi ukuphila kanti imali eziningi ziyalahleka bakithi ku-corruption ziyebiwa ngabe lo mthombo we-corruption uyavalwa leli lizwe ngabe liyenelisa ukondla abantu ngesikhathi sendlala losize
Elizweni lonke jikelele siyazi ukuthi kulabantu abangu 9 million abalambayo kodwa uhulumende uthi uyabaphathisa abanengi endaweni esijeneyo abanengi bathu kudla kabakutholi
Siyathemba ukuthi kuzavalwa isikhala sonke abantu abakuso kungabi khona ukubandlulula lapho kuphiwa ukudla ngokuba abantu kumele bakuzuza ukudla kungakhathalekile ukuthi kuleli qembu kumbukuleliyana lezombusazwe ukhuluma luphulimi uyiphi province ukuliphi ikhaya umhlophe kumbumnyama umdala kumbe umkhulu ngesifazana noma ngwesilisa bonke bamele bakuthole ukudla lapho bekudinga noma bengaphi kwelizwe kungela kubandlulula ngakho ke siyathemba siyakhuthaza njalo njengabantu ukuthi ukudla kufinyelele kuye wonke umuntu kungela kubandlulula laba bangakakuzuzi kakuyefika khona asebe kuzuzile bakuzuze bonke kungela kubandlulula phakathi kuza kwenza ukuthi isithunzi sabantu bezimbabwe sigcinakale siphakamiseke bahlonipheke ngokuba kulilungelo labo ukuthi babe lokudla kulilungelo lokuthi bahlonitshwe kulilungelo lokuthi bangabandlululwa ngenxa yalokho abakukhethileyo kumbulimi abalukhulumayo kumbuku
Umnumzana Efidlela Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association sixoxela ekubulawayo
The Voice of America
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu laba mabandla aphikisayo bathi bakhathazekile kakhulu ngokubotshwa amahlayana kwabantu abaphikisana lohulumende weZANU PF ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC ozaqhutshwa ngoncwabakazi Inhlanganiso ezifana le Amnesty International ziyakusola kakhulu okwenzakalayo lokhu zisithi kubotshwa abantu abangela macala abenza imihlangano etshiyeneyo evunyelwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe iNational Constitution kulamalunga e-CCC lawo manyano we-National Democratic Working Group okhokhelwa ngumnumzana Job Sikhala asanda kubotshwa esetheswa amacala okwenza imihlangano engavunyelwanga ngamapholisa awe-CCC amalunga afika phose amachumi ayisishiyangalombili alokhe evalelwe ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso se-bail Abotshwe ethakazelela usuku lwabatsha olwe-International Day of the African Child. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ubopha abatshotshozela udlakela abancedisana lamazwe angentshonalanga azama ukugenqula uhulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba utaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo Comfort Mpofu okhokhela uhlangothi lwabatsha kumanyano weNational Democratic Working Group.
ukubotshwa kwamalunga awenhlanganiso eziphikisayo kuyaphambana lemithetho eZimbabwe njalo kuphambana lemithetho yamazwe wonke jikelele masesikhanyele lapha ngoba siyakubona ukubana kulokuncindezela amalungelo oluntu and into esasingayikhangelelanga naleyo ku-21st century ukuthi abantu bengabotshwa nje ukubana umuntu ubotshelwe ukuthi uba ube kumithingi endlini eprivate yinto etshengisela ukubana akula lapho esiyakhona njengelizwe.
Ezinye inhlanganiso zithi lokhu kuqhutshwa ngenhloso yokuthulisa wonke umuntu ongaphikisana lebandla elibusayo ngalesi sikhathi. Kukhangelelwe umhlangano we-SADC, wena ukubona njani lokho?
Into sobala ukubana bakhangelele ukuthulisa laba abaphikisana leZANU-PF kusisiya ku-SADC ngoba yabona ukubana akula muntu ongabotshela ukubana bebehlangene ku-private residence endlini yomuntu bebahlanu kuphela ukuthi umuntu ubothelwe for an unsanctioned meeting njalo kuyatshengisela lesade kuyakhona ukuthi kukhona okungahambi kahle lapha emzini weZimbabwe.
Yiwaphi amanye amalungelo ayephulwa-ke nguhulumende kulolu daba?
Kulelungelo leli elivumela abantu ukubana behlangane, ilungelo eliyephulwa nguhulumende, ilungelo lokuthi abantu bezi-organize politically, ngelinye ilungelo labantu kumele bebe lalo ukuthi abantu bezi-organize politically. Awumelanga umuntu uncindezele ukubana ngihlangane lozibani wenhlanganiso le sengikutho, awumelanga abantu besabe. Nxa sikhuluma ngendawo yabantu abalingeneyo e-democratic society, kumele abantu bekwanise ukuzihlanganisa bezi-organize politically. So nxa abantu bebotshwa khona lapho, bebotshelwa khona lokhu, kutshengisa ukuthi uhulumende kancindezeli ilungelo loluntu kuphela, but uncindezela lelungelo lokuthi abantu bezi-organize politically, lokuthi abantu nje behlangane ezindlini uhulumende. Njalo futhi uncindezela lelungelo le-right of privacy ngoba awumelanga be-invade izindlu zabantu noma abantu beyi-5 bezihlalele.
Umnumzana Comfort Mpofu ukhokhela uhlangothi lwabatsha lezifundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group. Wabexoxa ecingweni loTabo Kancube we-Studio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi, yena obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa uhulumende uyakulandula ukuthi ubopha mahlayana abaphikisayo. Unobhala omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana, utshele iStudio 7 ukuthi akula muntu oncindezelwayo, futhi amapholisa uthi amapholisa aqhuba umsebenzi ngemfanelo. Usexolisile umnumzana Smelisizwe Spanda, obengumsekeli kamphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo, kulandela imizamo yakhe yokuxotshisa umbalisi okhuluma ulimi lwesishona ofundisa abantwanyana eGlenmore Primary School eMathebeleleni North, yena engalwazi kuhle ulimi lwesiNdebele. Sebedlephana okumangalisayo abantu ngodaba lolu enkundleni zokuxhumana, kulabanye abathi uSpanda uyitshaye ekhaleni, kepha abanye besithi ubambe inhlwa ngekhanda. U-Ezra Chisa Spanda usipha lolu daba.
USibanda utshele uZulu ukuba uyaxolisa ngesenzo sakhe ngoba ubone ngani uluphathe kabi udaba lolu, njalo soluphehle uxabana phakathi kwabohlobo lwesishona lamaNdebele eZimbabwe asehlabe umkhosi okwesikhathi eside ngababalisi abafundisa abantwana okwesigaba se-early childhood development bengazi ulimi lwabantu besigaba abaqhatshwe khona. Ususwe ngumnankagwa esikhundleni njalo uthe awuqondanga akwenzileyo. Walile namhla ukhuluma lomsakazi we-Studio 7 ngodaba lolu. Abazali lezakhamizi zalindawo zaphanyika udaba lwazo kumeli lo zikhala ngababalisi abakwazi ukukhuluma isiNdebele. USibanda watheleka-ke kuleso sikolo, wahle wathi umbalisi uWinnet Maradze kahambe. Indaba yokumxothisa umsebenzi iqale kani?
Asifuni ukubulawela abantwana, awulazi uqethu, kodwa abantwana bafanele bazokwazi uqethu luhambisa njani nxa abantu belime emasimini.
Abazali babantwana abafunda kulesi sikole ebubi bathi akubaphathi kuhle ukuthi abantwana be-ECD banikwe ababalisi abangakhulumi ulimi lwabo. Umnumzana Matthew Shaba ngomunye wabo.
Selike lakubona kuphi ukuthi abantwana abancane kangaka banganikezwa umuntu ongakhuluma ulimi lwabo kuthiwe kabafundise abantwana be-ECD?
Unkosikazi Thali Ncubelayo ngumzali womntwana ofunda kulesi sigaba.
I-Ministry of Education is so biased. Awusoze umthole u-teacher wesindebeleni ekhonale eMashonaland. Awusoze. And especially not in these grades that are a foundation grade. Not in ECD. Not umuntu ofundisa abantwana abangakabi kwazi i-SQ.
Umnumzana Mozi Dlamini layo ukhala ezimathonsi.
Ukuthi ufundisani ugrade 0 wena lo sowabuyayo ECD 1 ngokuthiwa ECD 2 I don't even know grade 1 2 3 ufundiswa umuntu okhuluma isiZulu ekhuluma ngesikhiwa.
Amabandla ezombusazo lawo ayasola kwenzekeleyo. Umsekeli kamongameli we-United Zimbabwe Alliance umfundisi Frank Mhlanga uthi kubi kakhulu okwenziwa ebantwaneni.
I-constitution ile devolution of power. Amalungelo ayadingeka ukuhlonishwa. Ake likhangele emazweni anjengowe South Africa, izigaba nezigaba kuyahlonishwa olwimi lomunye umuntu luyahlonishwa, akula kubandlululana, kuyasetshenziswana kahle zindimi zonke, isigaba nesigaba kuba nabantu abakhuluma ulimi laleso sigaba.
Ozithi unobhala jikelele webandla le-Citizen Coalition for Change njalo engusenator Mathele North egoqela ibubi. Umnumzana Sengezo Chabangu uthi usibanda kawonanga lutho.
Ilusizi kakhulu ngendaba ka-deputy minister osemiswe umsebenzi nguhulumende. Into akade ikhuluma yinto ebalulekileyo kakhulu ikakhulu emhlubulweni waseMathebeleland. Yikho lapho esinanzelela khona ukuthi abantwana bethu sebe sehluleka khona ukuthi bapase isindebele ku-grade 7. Sizakhulumisana ke lo hulumende.
Induna uMathema uthi isekelo sombuso asilandelwe kwezemfundo.
Izinduna zake zibuye le agenda engiyazo. I-agenda isikhathi esiningi yabuye lo hulumende. Kodwa ngikhangelela ukuthi izinye izinto okufanele zikhulunywe. Zingakhulunywa kuphela ukuthi zikhulunywe ngusibanda. Kufanele ukuthi vini lapho eParliament kube into enye eba yi-debate, sibe open debate. Kulandelwe i-constitution elizwe. Ngoba i-constitution elizwe u-section 6 ukhuluma kabanzi ngendimi zakithi. Kube sokubuya ke i-education policy layo iyakufakaza khona ukuthi umntwana omncane kufanele afundiswe ngolimi lukanini.
Olwela amalungelo lo luntu ngaphansi kwenhlanganiso ye-1893 Matelan Human Rights Restoration Movement. Umnumzana Thembani Dube uthi kuqakathekile ukuthi amalungelo abantu ananzwe.
Yonke imhlobo ifuna umuntu azi ulimi lwabantu babo nxa ezofundisa lapho. Abe ngesilungu bathi abe competent ngalolo limi.
Umnumzana Raymond Majongo unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi uMnangagwa wenze kahle.
Sethukile njengabe-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Loba nga umphathi ntambo isenzo sakhe ukuzibonakalisa kwakhe emphakathini ngokuxotsha umbalisi esikolo
ethulela
umongameli uMnangagwa ingwane.
Isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi bahambisa ababalisi abazi ukukhuluma ulimi lwabantwana balezo zigaba ngemva kokubahlolisisa.
Nxa singahambisi ababalisi laba labathole khona umsebenzi uzahlolisa kuphathi kuyakwazi yini ulimi olukhulunywa abantwana. Lokhu kwenzakala ke emofisini ke education lalama ofisi ke e-Public Service Commission. Kungatholakala ukuthi uyakwazi ukukhuluma, yikho ahanjiswa khona ukuthi ayifundisa kuleso sikolo.
Unobhala omkhulu kugatsha lwezemfundo yaphansi uThumisang Thabela walile ukukhuluma ne-Studio 7 kodwa watshela iphephandaba le-Chronicle ukuthi abantwana bonke be-primary school ikakhulu i-ECD kumele bafundiswe ngababalisi abazi ulimi lwabo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngezeJesus Band.
Kwezi pathelane leMelika sesidabule isizwe phakathi isinqumo senkantolo yeSupreme Court yeMelika esokuthi akukho emthethweni ukuthi umongameli waleli lizwe athonisiswe ngamacala awadale esehofisini. Inkantolo le yethule isinqumo lesi izolo phezu kodaba lwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump. Yena owayesithi angeke etheswe amacala ngoba izinqumo ezaphehla lawo macala wazithatha esangumongameli. Abahluleli beSupreme Court abakuhlangothi lwebandla lama-Republicans bavumelane lo Trump, kodwa abakuhlangothi lwama-Democrats bakusolile lokho besithi kufana lokwenza umongameli weMelika inkosi ngoba sokusitsho ukuthi angenza iloba yini engabotshwa. Umongameli Joe Biden laye usisolile kakhulu lesi sinqumo, wakhuthaza uZulu weMelika ukuthi aphume ngobunengi ngolwezi ayevota akhiphe ama-Republicans ezikhundleni ezigoqela ezedale le-Congress. Kodwa uTrump usithakazelele lesi sinqumo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Into esiyibonile lapha has never been done in America or in the history of the Constitutional Court, the Supreme Court. Ukuyenza abakwenzileyo for umnumzana Trump is a slap in the face emthetho oyelizwe lonke, ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica ithi nobody is above the law, but kathesi ngantwa ama Supreme Court judges lawa amaningi angkhona ama Republican Party bathi bona the president yena lo uTrump njobe eyi Republican is above the law. So kathesi kungantwa kuzahlupa ngoba bona sebekhanya ngantu asebengena ngenela izinto zepolitics, but bona umele baphonga ucaca ukuthi umthetho umele unje and then kumele ufakwe nje, but okwakathesi ngantu hayi sokulenkinga lapha. I-Republican justice system hiyo ngantu isibusa, ngoba siyakwazi ukuthi ngo-2020 umnumzana Trump azanqotshwe ngumnumzana Biden, yena ngokwakhe wayengavumanga ukuthi wayenqotshwa. Ndekhonapha yikho wayenza konke lokho esikubonayo sokuphuma emakhoti. So kwakathesi ngantwa izinto zonke sizamelela ukuthi sibone ngo-November ukuthi mbani ozanqoba khona lapha ekhethweni.
Kulabanye abathi uTrump enganqoba kulolu khetho abuyele esikhundleni sikamongameli, ulakho ukwenza izinto eziphambana lomthetho esephiwa igunya yisinqumo senkantolo lesi esithi umongameli ngeke athonisiswe ngamacala awadale esehofisini. Ubona kungahamba ngaleyo ndlela yini?
Umnumzana Trump engaphenduka, hayi iAmerika iyabe siyifanana labo Russia, labo North Korea, labo China, lapha khona umongameli welizwe is the supreme leader and yena angayenza amacala vele uyabe phonga ukuthi hayi ngiyenza according to the presidential office and the immunity anikwe yona yi-Supreme Court. So okwakathesi sibone ukuthi ukhetho lolu olubuyayo for November luqakathekile, ngoba ama-Democrats yeye akhuluma ngokuthi i-law ye-America ayisabambi umongameli welizwe ma engangena esikhundleni eyenza wona lawa macala, but kungangena omunye lakho ngantu akuzahlupha. So hayi lapho uma-Democrats kuhlupha ngokuthi babona umnumzana Biden ungantu aseluphele kasakwanisi ukuba e-functiona njengo-president. So lakho ngantu asokulenkinga lapha. Sizabona ngo-November ukuthi kuzabe kuhamba njani, ngoba siyakwazi ukuthi ama-independents yiwo abakhethayo the final 2 or 3% encedisa ukuthi umongameli welizwe angene esikhundleni.
Umnumzana Tim Moringayi ulandela ezombusazwe zeMelika. Uhulumende uthi uselwisana ngamandla lohlupho lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Umongameli Mnangagwa usanda kusungula uhlelo lweZimbabwe Multi-Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2023. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abathakazelele okwethulwe nguhulumende kaMnangagwa bathi lokhu kuveza ukuba uhulumende usevumile ukuthi izidakamizwa zithwalisa nzima abatsha ikakhulu abangelamsebenzi. Omunye wabamukele uhlelo lolu nkosiphile Dingane osebenza kunhlanganiso ye-Young People Act.
Sinanzelela kakhulu ukuthi izidakamizwa zijale ukubamba intsha ikakhulu zitshontshe ikusasa labo. Uyananzelela kakhulu ukuthi intsha masezidakiwe ziyangena ecansini zilalela abanye. Ikakhulu uthayisana lokuthi ziyabe zingavikelelanga, umuntu ekwanise ukutholakala eselegcikwane or eselesiki.
Umbalenhle Dube uyakusekela lokhu esithi izidakamizwa zake zamthwalisa amagabha avuzayo.
Mina njengomuntu waphunyuka ebubini loba, xa uhulumende esiyenza lokhu ngibona kuzanceda ukuba sonke sivumelane ukuba izidakamizwa sezikhona elizweni njalo seziyingozi elimaza intsha.
Kodwa abanye abatsha bathi okukhathazayo ukuba loba nje wethulwe ugwalo olujulileyo akucaci ukuba uhulumende uzasungula inhlelo ezijeneyo kumbe hatshi ezokuvikela abasakhulayo ekuthathweni kwezidakamizwa. Urigen Chuma uthi uhulumende kaphumelanga egcekeni ngenhlelo zokusekela uhlelo lwe-Multi Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2030. Unkosikazi Nomakholwa Mlilo oyenhlanganiso ye-Anti-Drugs Forum laye uthi kumele kube lesikhwama sikahulumende sokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa.
Ukulwisana lezidakamizwa ulwisana labantu abakhulu abangenisa konke lokho okubhenywayo. Awungeke ukwenze ngela loba itiki. Ngabe uhulumende uyabeka isikhwama njalo adinge abantu abafundele umsebenzi lo ukuze sinqobe impi le.
UHebert Mpala isakhamuzi seHarare uthi kumele uhulumende atshengisele ukuba uzimisele ukuvimba ukuthathwa kwezidakamizwa ngokuba lemithetho eqinileyo.
Umthetho wethu kumele uqiniswe, kungancengwa abantu abathengisela abantwana izidakamizwa.
URobert Mabena oweZimbabwe Anti-Drug Network uthi kumele kube lokuqiniswa kwemithetho endaweni lapho okugcinwa khona abantu abayabe besizwa ukuba bachiyane lezidakamizwa.
Lapho okugcinwa khona abantu kulapho okuludubo khona, ngoba kulula ukuba abantu baphunyuke bengakaqedi inhlelo ze-rehabilitation. Kumele uhulumende akhe indawo ezokwenza lokhu eziningi njalo enze zivikeleke.
Isiphathamandla sikahulumende esibona ngodubo lwezidakamizwa kugatsha lwabatsha uMnumzana Norris Jafika uthi uhulumende wakhuluma loZulu elungisa ugwalo lwe-Multi Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2030 esithi imali iza kuba khona ukuze luphele udubo lolu.
I-anti-drug policy eyenziwa yi-Second Republic yinto enhle kakhulu ekhombisa ukuzimisela kukahulumende weZimbabwe towards fighting drugs. Kodwa nje akulwiswa ama-drugs nje kuphela, but ku-secure i-future yeZimbabwe njalo le-future yabantu abatsha, ngoba yibo aba-affectwa ngama-drugs kakhulu.
Akwaziwa ukuba kulabantu abaningi kangakanani eZimbabwe abathatha izidakamizwa. Uphenyo olwenziwa inhlanganiso ye-UNICEF ibambisana lohulumende lenhlanganiso ezimbalwa ezizimeleyo lwaveza ukuba abanye abantwana baqala ukuthatha izidakamizwa bele minyaka elithumi okubangelwa yikuhlupheka, imizi echithekileyo lokunye. Iningi lithatha imbanje, intshengu lobunye utshwala obungekho emthethweni, umuthi wokukhwehlela i-crack, cocaine, glue, nyawope, heroin, kank, lamaphilisi athengwa okuthengiswa khona imithi ehloliweyo ama-pharmacies. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors seliphumile kumncintiswano weCOSAFA Cup ngemva kokunqotshwa liqembu lakwele Kenya nge-2-0 namuhla. Amaqembu omabili akusibaya sika Group B. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso ye World Food Program ithi indlala isibhokile emadolobheni eZimbabwe njalo ithi kwabulawayo selikhwelile inani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Walivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lilandle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.